Kulabantu abatika liketakali itali le cabinet elethulelwe uZulu ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Bathi kuyamangalisa ukuba ubisele abantu abanjengomnumzana Mthuli Ncube, unkosikazi Obama Mchinguri Kashiri, umnumzana Kazembe Kazembe, umnumzana July Moyo, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye ababonakala engani kabenzi lutho kuhulumende. Bathi akwaziwa njalo ukuba bazakwenza njani abangene kudale lekabhinethi okwakuqala abagoqela umnumzana Jenfen Muswere, umnumzana Daniel Garwe, unkosikazi Jennifer Mhlanga nezinye iziphathamandla zenhlangothi zikahulumende ezimbalwa. Umnumzana Fortunate Mlalazi olilunga lebandla The Citizens Coalition for Change ngomunye wabasola idale lekabhinethi kaMnangagwa.
Sibonile ikabhinethi kaMnangagwa ayikho into emangalisayo. Besivele sikhangelela ukuthi uMnangagwa uzayenza yena linto. Satshelwa kudala abantu basiwonitsha ngoMnangagwa, abantu abanjengabo Jonathan Moyo, abanjengabo Grace Mugabe basitshela akula nto ezaphuma njalo kule cabinet. Ngumuhlwa nje kuphela kuzakhithika.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ugcizelele esithi uMnangagwa kakwazi akwenzayo.
Ikhabhinethi leyi akukho engakwenza. Lokhu nje kufana lokuthatha imbongolo ubusufuna ukuthi kuzalele zande. Akusoze kwenzakala. Yinto eqale ngo-1980 le. Ilizwe lilambele ukuthi ngabe kulenye ikhabhinethi eke ibunjwe yilaba bebengekho kube ikhabhinethi ezanika abantu umdlandla. Imbongolo ungaze uyifide njani ukuthi iza kuzalela kayisezizale babudube. Yikho khonokho okwenzakala la. Bangafakana nje ukuthi kabayehola badle imali eka-government kodwa kulanto abazayenza. Not even one nje lokukhuluma ngayo nje sikhulumela ukuthi kungaze kwenzakala isiga liphilile liyakhuluma ngazo. This is very disappointing. Njalo igijinywa ilungiswa leyo cabinet kusazakala ukuthi ukhetho lohamba ngakahle. Kumele benze izinto uZulu azikhangeleleyo, hayi lokho. Yikuthi nje izani vele ilesicoco sokwenza izinto ezingafunwa ngabantu. Yikho lokuzifaka esikhundleni zifaka abantu bengayifuni.
Kodwa kulabanye abathi kuqondile okwenziwe nguMnangagwa. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Believe Gawule okubandla lezanu PF njalo owake waba ngusenator esabelweni seMatabeleland North.
Yebo phela umongameli sethule icabinet yakhe, i-team yakhe iyeza sebenza layo. Esengena ku-second term yakhe u-president, umongameli welizwe uphinde wabuyisela lawo abanye akade asebenze labo ngobuningi babo. Ikakhulu ngikhangela futhi ukuthi ekwenza khonokho ukuqhubekela phambili kuqondile ukuthi abantu bathi ngasebele ukuze beqhubekele phambili kuqakathekile kakhulu. Ngokunjalo ke nginanzelela ukuthi kulabanye engibakhangelileyo even ku-term ya wena le edlule abasebenze kuhle kakhulu bambalwa sibakhona. Laba bisele ngabaqamba nje abalutshwane yithi umuntu onjabo abantu abanjabo Minister of Agriculture Masoka Mangaliso Ndlovu Environment Finance Umthuli Ziyambi Ziyambi Justice labanye nje engababethanga abasebenze kuhle kakhulu umsebenzi omnyo okhanyayo.
Ugawule uphinde wathi uMnangagwa ukethe labasakhulayo abalakho ukusebenza kuhulumende okwesikhathi eside.
Ukuthi njalo kube le ngqubela phambili ngiyananzelela kube labanye futhi abangenisiwe abatsha esikhangelele ukuthi labo njengabatsha bazaqhuba umsebenzi ngendlela esikhangelele ngayo ngoba kuthiwa nxa zibotshwa azibotshwa kuphela eziqalisayo kumele zibotshwe lezindala. Ezindala zakhona ziyancedisa ukuthi nxa zidonsa lapha ezindala vele ziyabe zithambile, ezintsha zakhona ziyabe zithanjiswa. So abanye bafundi baya befundisa umsebenzi laba akade bevele bekhona emsebenzini. Ungake kube le cabinet yabantu abatsha kuphela abaqalayo bonke. Lingaba le problem yokuthi yabe liyaswela lapho liqalisela khona. Kodwa nxa ukuthi uvele abantu sebe bayihamba indima, hayi la mabhanga amanye asenze endleleni bayawakwazi laphana kwasala ibhanga laphana kwasala ibhanga. Yiba abantu abaqondileyo labo esibakhangeleleyo. Kodwa nxa ngikhangela ngibona hayi ibotshiwe sile team yakhona, yona ibotshiwe. Yebo phela kade sizwa abantu bekhuluma ukuthi hawu mama labo ye, kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngiyananzelela ukuthi omama labo babele kube nikwa amathuba njakho lokho esikukhangeleleyo.
Akwaziwa ukuba liza kwenza njani idale le-cabinet leli phakathi kweminyaka emihlanu kungakenziwa ukhetho olukhulu ngomnyaka ka-2028. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington, ngingu-Gibbs Dube.